siyabonga mavela silojonga lijona njani mthwakazo muhle siyalamukela ku studio 7 ngomvulo mhla ka 4 ngontulikazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Njengamapholisa athanda ukwazisa uZulu ukuthi labo abahamba betshela abanye ngendaba yedlakela, laba abahamba betshela abanye ngendaba yedlakela ukuthi amapholisa azababopha, njalo kulabanye abahamba bekhuluma kuma-social media njenge-WhatsApp be-invite abantu ukuthi bayenze ama-demonstrations.
Kuqhamuka udlakela eHarare kulandela ukutshengisela kwabakubhizimusi lokuthwala uZulu. Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa uhlaselwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwelebhilithane ngesikhathi edinga uncedo lwemali.
Adokuqathekile ukuthi nxaselidliwe lina nxaselikwele training fa lenze ntolungisise kumfana ukubela kwenzayo into eqathekileyo ukuthi usuku manjani wena.
Kufa intatheli zindaba elodumo uDumisani Spanda. Kwezemidlalo iqembu le-Highlanders lilokho liphezu kwengalane yemiklomelo lanxanje linqotshwe ngele-Chicken Inn. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uqhamuke udlakela eHarare namuhla amapholisa aze akhalisa impopo ngesikhathi abezimota ezithwala abantu kanye loZulu betshengisela bekhonona ngokuhlukuluzwa ngamapholisa kanye lokoma kwezinto. Kubika uMavis Gama.
Ngabaphila ngokuthengisa labo ngesikhathi betshengisela emgwaqweni uFirst Street eHarare bucwadlana lenkamba yamapholisa. Umkhokheli wenhlanganiso yeNational Vendors Association umnumzana Stan Zorwadza nguye kade ekhokhela ukutshengisela lokhu. Ezinye zezikhalazo zabo ngezokuthi bafuna umsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko. Umphathintambo esigabeni seMathebeleland North umnumzana Ken Matema, lo msekeli wesikhulumeli edalela ephalamende unkosikazi Mebuchi Nomona ukuba basuke emaweteleni lapho abahlala khona selokhu bakhethwa kulezo zikhundla kusukela phose iminyaka empili edluleyo. Omunye wabekade betshengisela laba uThafazi Wachiyangwa wembe phansi ethi yena labanye bakhe bazoqhubekela phambili ngalokhu kutshengisela kuze kulungisiswe isimo somnotho elizweni.
Lanto yenzeka apha ethi i-government yalapha apha eZimbabwe lanto aba ezinto bayenzayo ayikho ayizelanga.
Lokhu kutshengisela kuza ngemva kwezehlakalo ezithe zabakhona emgwaqweni oya emavuku leruwa lapho abahambisa izimota ezithwala abantu bevuke ubhova kwaqhamuka ukulwisana namapholisa bekhonona ngokwanda kwabo emgwaqweni kanye lokuba ebahlawulisa imali eziningi sikhathi sonke. Kodwa isikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Charity Charamba utshela umhlangano lentatheli zindaba esigodlweni samapholisa iPolice General Headquarters eHarare ukuba amapholisa azojezisa kanzima wonke otholakala elomlando wokutshotshozela lokhu kutshengisela. UCharamba uthi kubotshwe abantu abedlula amathumi amathathu ekutshengiseleni kwanamhla. UCharamba wengeza ethi bayaziwa abatshotshozela lolu dlakela ngoba bethumela imibiko ngendlela zakulezi nsuku ezobulembu i-intanethi wathi bezajeziswa kanzima. Lokhu kugcizelelwe langu Chief Superintendent Paul Nyathi obekhona laye kulomhlangano lentatheli zindaba.
Njengamapholisa athanda ukwazisa uZulu ukuthi labo abahamba betshela abanye ngendaba yedlakela, laba abahamba betshela abanye ngendaba yedlakela ukuthi amapholisa azababopha, njalo kulabanye abahamba bekhuluma kuma-social media njenge-WhatsApp be-invite abantu ukuthi bayenze ama-demonstrations, amapholisa abaqhwayisa njalo ukuthi akumelanga balalele.
bekungumakhithi legundwane abahambisa izimota ezithwala uzulu emzini ebalisa iruwa ePerth Mavuku leTafara abantu bexotshanisana lamapholisa kungela mota ebivunyelwa ukungena edolobheni abemijova bethi ngoba sebekhathele ngokwenza kwamapholisa emigwaqweni behlawuliswa imali eningi kuthiwa batholakale belamacala kusenjalo imbiko ithi bekungesifanayo edolobheni leBindura uzulu ekhonona phezu kokwenzakala emabhanga lapho bevula lokuvala ngesikhathi abasifunayo befuna ukuchisa izakhiwo zikahulumende emthunga gore complex kubikwa engekho obothiwe kulesi sehlakalo amapholisa eyanelise ukubaxotshanisa lanxa eke wehluleka ngaphambilini abekade betshengisela eharali laba bebehlabela ingoma ezigcwele ukuthukuthela ngimele istudio 7 ngiseharare ngingumavis gama
kunjalo nje kobulawayo bekuthule lanxa amapholisa eke ahamba hamba lezi nja. Izakhamizi zaleli dolobho zithi ziyakusekela ukutshengisela okwenzakale eHarare namuhla kanye lokwenzakale edolobheni leBeitbridge emngceleni ngeviki edluleyo. Zithi zikhangelele ukuthi ukutshengisela lokho kuchaphakele lakobulawayo. Kubika unompumelelo moyo.
Unkosikazi Barbara Tanyanyiwa ongumongameli wekhomeshali workers union in Zimbabwe engumabhalane njalo wabomama eZimbabwe Congress of Trade Union uchaze ukuba okwenziwa izakhamizi zesigodlweni kuyinto enhle kakhulu ngoba abantu sebebekezele kwenela njalo uhulumende kumele azi ukuthi abantu yibo ababusayo kumele bebalalele hathi ukubachaya
kuyinto enhle kakhulu sibatshayela ihlombe abantu beHarare sikumelele lakhona pha kobulawayo mbona ngani abantu besithule kwesikhathi eside sokuyisikhathi sokuthi sitshengisele uhulumende lo ukuthi uhulumende ngubani uhulumende ngabantu kumele abantu bakhanye ukuthi khona bakhona bayaphila sikumelele bulawayo vele sokusiphuzele
unkosikazi Grace Mathe onguchalimani wabomama kuZimbabwe Congress of Trade Union kobulawayo usekele amazwi kankosikazi Thanyanyiwa ethi amapholisa kawayekele ukuthaya abantu abatshengiselayo ngoba kulilungelo labo ukutshengisela okukusisekelo sombuso. Abantu bathi kwanele sekumele uhulumende alalele njalo umumo oseHarare kumele ufike kobulawayo.
Lithi umhloniphile uhulumende kweminyaka yonke leyi thesi sokuyisikhathi sokuthi labo besihloniphe. Vezwe into esizikhulumayo ngoba uhulumende uhulumende ngabantu
unobhala jikelele we-People's Democratic Party kobulawayo umnumzana Bekithemba Nyathi yena uchaze ukuba ukutshengisela okuseHarare kuyinto enhle kakhulu ngoba abantu yibo asebekhethe ukutshengisela kungela bandla lezombusazwe elikukhokhelayo ethi abantu bayakhuluma uhulumende kalalele
ukufela umuntu ongathi yena yimeni lead struggling kanti abantu sebezilidela bona
esigodlweni abantu bayatshengisela besola ukuhlukuluzwa ngamapholisa emigwaqweni kodwa iningi labantu elitshengiselayo lichayiwe kabuhlungu abanye babotshwa kobulawayo lokhe kuthule nomanje kule hunga lokuthi labo bazatshengisela ngolwesithathu ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Siloku sikudaba olufanayo ibandla leMDCT lithi liyakusekela kakhulu ukutshengisela okwenzakalayo njalo lithi umongameli Robert Mugabe sokumele achiye intambo zombuso ngoba sokusobala ukuthi sehlulekile. Sixoxele lo msekeli wesikhulumeli saleli bandla unkosazana Thabita Khumalo.
Uzulu la yisizibonela ukuthi izwani isedlulekile ukuthi ibuseleli lizwe abantu baseZimbabwe badla imbuya ngoluthi abantu sebedubeka izimali zisemabhenki azisaphumi ingabakhona ebhenki le $100 yangkhona ukuthi sizayithatha iyabithi yehlile ngama-charges abesemabhenki okutshengisa ukuthi vele akusela nto esiyiphilelayo ngaphandle kokuthi yona izanu kayiphume. So uzulu usebonile ukuthi thina esasikukhuluma njengebandla le-MDC ukuthi izanu eliyehluleka sokwenzakele. So uZulu usetshengisela ukuthi hayi bona kabasakufunda ukwenza izani zami ngayihambi. So thina njengebandla le-MDC uZulu siyamsekela ngoba usebonile ukuthi isikhathi sesifikile ukuthi izani ihambe abantu bake bahlale bake bangeli baye batshaywe ngumoya.
Umgabe lebandla lakhe lezanu PF libona ngani bale ndaba yini?
Izani yena mthetho wayo ivele kayihloniphi izulu. So bona nxa bebona uZulu esenza njalo ejengisela kangaka bakubona ngazani uZulu uyadlala. So kodwa kulo umnyaka akufela ukuthi uZulu uyadlala ngoba izinto zivele kazimangakuphi kuhle. Yebo naye bangarigama election kodwa ikonomi ayirigeki.
Sibone amapolisa ebhaxabula abantu kabuhlungu eHarare ekade betshengisela bebachaya ngochuku olukhulu kakhulu. Lithini ngelikubonileyo lani?
Amapolisa thina sithi emapoliseni mapolisa siyizihlobo. Laba abantu libatshayayo izizalwane zenu ngodadewenu ngobaba benu ngonyoko ngabantwabenu. Lani linje iphakathi kodubo njengathi alilayo leyo mali. Akeliyekele ukubhacabula abantu. Yekelelani uhulumende wezanu usedlulekile kahambe. And njalo kazivumelani lo daba lokuthi amapolisa atshaya abantu. Isisekelo sombuso saseZimbabwe sinika uZulu waseZimbabwe ilungelo ukuthi atshengisele nxa kulento ayikhononayo. Kodwa lokhu ukuthi lina seliza kwephula isisekelo sombuso ukuthi isikatshe izanu likhohlwe ukuthi imiholo ebhadalala izisebenzi zikahulumende zimali ezivela kuZulu. Ake liyekile ukutshaya ukuhlukuluza abantu ahloniphani isisekelo sombuso esipha ilungelo labantu ukuthi batshengisele umahulumende wabo esehluleka ukuthi abenzele abakufuna.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Ukuhlaziya udaba lolu sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Okwenzakalayo Nkomo yinto ovele kwakufanele ngakudala yayenzakala, kodwa kusitshengisela nje ukuthi isikhathi seze safika abantu abatshengisela khona ukukhathala ngomumo okhona elizweni. Lenhlupheko zabo abahlangana lazo jikelele. Eqinisweni ukuthi lanxa kusenzeka ngendlela okwenzakala ngayo, uhlupho olungaba khona i-sustainability of umumo njengalo ukuthi ungaqhubekiselwa njani phambili ukwenzela ukuthi uhulumende ezano abantu baze baye bakwanise ukuyikhupha ubanelise ukuyikhupha embusweni. Yilo uhlupho olukhona. Khona okwenzakalayo kuyisithengiselo sokuthi hayi vele ukhophe vele belulokhe lukhona njalo luzahlala lukhona, esingakwaziyo ukuthi ama-demonstrations leyo ukutshengisela lokhu kuzaphela nini.
Ukubona kuphela kumbuku ubona kusabalala ngelizwe uMongameli Mgabe laye azavume ukuthiya intambo.
Umgabe kasoze avume ukuthiya intambo. Ngikubona kuyinto lokhu kungaqhela kuze kufike kusibanga sokuthini ibandla libusayo lama opposition esingathi ama opposition forces baye bagcine bevumelene isinqumo abangasenza ukuthi lizwe libuswe njani ukwenzela ukuthi i-economy ibe manage. Kungenzeka njalo ukuthi izani yabe sinikwe ngesilungu esingathi new lease of life ngoba yikho ekufisayo umumo lo khona uvela usukunzima olukhulu lawo abasena plan ukuthi i-economy bangayinceda ngayiphi indlela. Yilo uhlupho olukhona. Kodwa ukuphela kwangikhona angazi ukuthi kungachela kuye ngapi ngoba abantu bemathebeleland baba le mkhumbulo eminingi nxa kusuka lento ezinjengazonezi bayakhumbula i-cookground phela ungakhona abantu batshaywa kakhulu. Yikubona kusenzakala eHarare ngoba abantu beHarare bakazi bahlangana lento ayibona ngabantu bemathebeleland betshaywa. Yikho kungabangela ukuthi into le ingaqheli siyibone ingafiki la kubobulawayo la kwezinye.
Umnumzana Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe sixoxe laye ekwelebhilithane. Uta ngakolunye udaba onke waba isiphathamandla kugatsha lwabasakhulayo lokuthuthukiswa kwabensundu kwezenoto njalo engowebandla lezanu PF osasukayo kuleli bandla umnumzana AC Lumumba uye wazinikeza emapholiseni eHarare Central Police Station namuhla ekhatshwe ligqwetha lakhe umnumzana Norman Mugiyo. Ulumumba weteswa umlando wokweyisa iofisi kamongameli Mgabe ngemva kokuba ekhihlize inkalakata yenhlamba ethuka umgabe emveni kokuba ethule ibandla lakhe leViva Zimbabwe ngeviki ephelileyo. Abakunhlanganiso zabakubhizimusi lokuthwala uZulu kwaBulawayo babikwa bengene umhlangano phezu kodaba lokwanda kwamapholisa emigwaqweni ebathathela imali. Kuvunyelwene kulomhlangano ukuthi kuzamiswa izimota zokuthwala uZulu kusukela ngehola lesithathu aze asuke emgwaqweni lawo mapholisa. Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa ubikwa ehlaselwe izizalwane zeZimbabwe kwele Bilitane waze walamulelwa ngamapholisa. UChinamasa useEurope lapho aphendla khona imali. Abatshengiselayo abenhlanganiso yeZimbabwe Vigil leye Restoration of Human Rights in Zimbabwe bebetshengisela eChatham House. Intatheli zindaba eyasebenzela amaphephandaba achiyeneyo elizweni njalo ebisisebenzela iphephandaba leSunday News umnumzana Dumisani Spanda Gasekho. USpanda utholakale efile endlini yakhe kobulawayo namuhla ekuseni. Udaba lokugcina alulobileyo luphume izolo kuSunday News ehaya umuyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo. USpanda wasebenzela amaphepha achiyeneyo agoqela yona iSunday News, iChronicle, iZimbabwe Mail kanye leNews Day. Wake wakhokela njalo inhlanganiso emela intatheli zindaba iZimbabwe Union of Journalists. Unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Foster Dongozi uthi balahlekelwe intatheli zindaba ebilohlonzi.
Samukele ngokwethuka langokudana kakhulu umbiko ukuthi uSibanda utholakale etshonele lamhle kuseni emakhandeni kwaBulawayo. Sizamkhumbula njengeqhawe ebelimela amalungelo abasebenzi ngamandla. Sakhumbula nguye olethe izibindi lezifiso zabasebenzi kakhulu intatheli zindaba ukuze zizwisise ngamalungelo azo. Ikakhulu nxa abantu bekhuluma ukuthi indaba zeholo zingahanjiswa njani. Ngomunye wabantu abaqalisa indaba ze-trade unionism bekumela isebenzi kudala kusukela e-college. Waye kunhlanganiso yayimela amalungelo ezifundi. La nxa sisebenza sonke mina ngase-Chronicle nese-Sunday News sahlangana ku-Workers Committee. Yayihlanganisa njalo abantu abanjengabo Miriam Matsiwa osesaziwa njengokuthi Miriam Sibanda, lo the late Nkululeko Dube, sisebenza labo Sibanda, uSibanda lo the late Paul Nkala bekhokhela izisebenzi, yibo ababeqinisa izisebenzi emsebenzini. Ngakho-ke thina njengenhlanganiso emela intatheli yezindaba ngathi sifuna ukufikisa amazwi enduduzo kumule yakoSibanda.
Ungamchaza njengentatheli zindaba ebilohlonzi olunganani ubaba uSibanda, njalo lilahlekelwe kanganani njengentatheli zindaba?
Hayi, ulahlekelwa silahlekelwe kakhulu ngoba umuntu obethi nxa angathi uqhuba umsebenzi wakhe awuqhubeke kuhle. I remember isibhala ngezepolitiki ngezombangazwe wayibhala eqhuba umsebenzi wakhe ukulohlonzi kakhulu.
Umnumzana Foster Dongozi ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela intatheli zindaba iZimbabwe Union of Journalists. Uhlelo lwabasakhulayo ole The Connection kusasa sikhangela ukukhalala imisebenzi okwenziwa yizisebenzi zikahulumende phezu kodaba lokungaholiswa kanye lokutshengisela kukaZulu phezu kokwehluleka kukahulumende weZANU-PF ukulungisisa umnotho oqhubeka upidlika ngamandla. Nga lifuna ukungena kuhlelo lisazise nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uNtungameli Nkomo lomunye wami uTatenda Gumbo. Namhla uZulu weMelika ukukhefu lokunanza ilanga lokuthola uzibuse kweMelika. Kule mikhosi eminengi enziwayo elizweni lonke jikelele, kodwa omkhulu ngozenziwa khonapha esigodlweni iWashington DC. Kumazi okunanza leli langa, uMongameli Barack Obama unqome abalwa impi. Kesizwe amazwi akhe.
Hi everybody. And happy 4th of July weekend. Over the past 7.5 years, it's become one of my favorite traditions. We get to celebrate our freedoms while doing what we can to honor.
Linjani mahlabe Zulu. Ngiyalibingelela ngilifisela ilanga lika Fontulikazi elihle. Kuminyaka yesikhombisa edluleyo leli lulilanga elingumkhuba engujwayeleyo kakhulu lapho isinanza khona amaqhawe azinikela ukuthi sithole inkululeko. Ngiyazi ukuthi lo ngumkhuba abalwa impilo emuli zabo. Abawenza nsuku zonke kungela mkhosi omkhulu wenziwayo. Kuwo wonke amaqhawe siyalibonga.
Lawo bekungamazwi kaMongameli Obama. Lokhu sikudaba olufanayo, izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha eMelika lazo zihlangene sikhuluma nje lapho ezinanza khona leli langa. Silentatheli zindaba yethu uPraxedis Jeremiah osembuthwaneni lo. Kunjani PJ?
Ngiyaphila, kunjani Ntunga?
Hayi siyaphila. Ungasitshela ngamafeature ukuthi kwenzakalani khona ngapha?
Ngapha ngise Gettysburg eMaryland lapho kubuthene khona izizalwane zeZimbabwe esezihlala ngapha kudiaspora. Uqoqwe umbuthano lo uqoqwe ngabe Zimbabwe Diaspora Network ukumbezidna. I-chapter yalabo abahlala eMaryland, eVirginia, eWest Virginia, kanye leDistrict of Columbia. Babuthene nje ukuthi bananze leli khefu elelanga lenkululeko yeMelika. Lapho abeMelika abananza khona besenza imicimbicimbi ehlukeneyo, kuzaba lama-fireworks intambama. Kodwa-ke abeZimbabwe labo bacabange ukuthi babuthane labo bayenza amawoso, bagide kulabaculi abempira abamarimba abazabe bejabulisa uZulu. Kodwa-ke bacabange njalo ukuthi bapheke ukudla kwabo kwaseZimbabwe babelane labanye bajabule bendawonye.
Hayi siyabonga isikhathi sesidliwe ngomangoye. Siyabonga PJ.
Kulungile.
Lobe kungoPraxedis Jeremiah intatheli zindaba yethu ye Studio 7.
Pula wasangoma umntana.
Umanyano wamazwe ase-Europe owe-European Union usuphetha uhlelo lokwakha izambuzi eGwanda ngenjongo yokuthuthukisa impilakahle esigabeni lesi ngesikhathi phose ingxenye ekhulwini labantu elihlala emaphandleni lingela zambuzi lisebenzisa iganga. Kubika uNothando Sibanda.
Inhlanganiso ye-European Union iphathisana lezakuleli iMorit wasitshaba le-Practical Action ukwakha izambuzi kanye lokuvuselela izibhorane kulesi sigaba. Umnumzana Gabriel Masunda usebenza kugatsha lwezempilakahle ekhangela ukuhlanzeka kwamanzi. Uthi indawo eziningi zelizwe azilawo umkhuba wokusebenzisa izambuzi, kungakho ugatsha lwakhe luqakathekisa ukwakhiwa kwezambuzi ngaphansi kohlelo lolu elizweni lonke jikelele.
Esizakwenza bese si sisakha ama latrine angu 15,000 for 1,500 schools, rural schools. Njalo bese sisakha amanye ama latrines angu 15,000 for a rural population, particularly aba vulnerable abangeke bazenzela, abanye bayafanele bazenzele kodwa ke aba vulnerable like the people with disabilities, child-headed families, abadala, siza bafaka ku 15,000.
Unkosikazi Charity Ndlovu, osebenza kwezempila kahle, uthi lanxa uhulumende sowaletha umuthi wokuvikela umkhuhlane wesihudo ebantwaneni i-rotavirus, kumqoka ukuthi kuqakathekiswe ukuhlanzeka ukuze ingcekeza yabantu ingahlangani lamanzi okunatha. Ukusebenzisa izambuzi ezakhwe ngendlela, uthi kumqoka ekuqedeni umkhuhlane wesihudo, njalo uthi kukhangelwe abantwana ukuthi abadlaleli endaweni kumbe amanzi alengcekeza.
Njengwayizulu labalibuya laphana, ingcekeza yonke yakhukhulwa ngamanzi ingene emfulweni kumbe emanzini abaya behleli khona. Abantwana bengahlalela kikho, siyatholakala ukuthi khona abantwana. Isihudo lazo sikwanisa ukuba ziningi ngenxa yakuthi amanzi. Kuyazi kumele sinanzele abantwana bayathanda ukudlalisa amanzi, bephinde bewanathe wona lawo ebengcolile. Ucinyelwa khonapho kunathwe njalo imikhuhlane iyatholakala futhi miningi.
Unkosazana Memory Nsingo ohlala ku-Ward 13 uthi kuqhamuka imikhuhlane yesihudo lezilonda njalo nje ngenxa yengcekeza ebangelwayo kuswelakala kwamanzi endaweni yabo.
Kuyahlupha impilo yangkhona, vele iyahlupha because vele nxa usufuna amanzi kumele utravel uyedinga amanzi, iyenza imikhuhlane because abanye abantu bagcine besidla bengagezanga izandla ngoba amanzi abenjani ekhatshana la ma-toilet. So besicela ukuthi at least amanzi nxa engaba khona.
Umnumzana Alois Vata wakulumhlubulo laye uthi imikhuhlane ilethwa yokusilela kwamanzi ngoba izibhorane zakulindawo sezigugile lazo, njalo iziningi zazingagejwanga zatshona kakhulu ngoba ngesikhathi zifakwa kwakungakabi lokuguquka komkhathi osokwaba khona. Izibhorane lezi kuthi sezihlala zisifa njalo nje ngoba amanzi asekhatshana okumele ziwadonse.
Amanzi asila manzi, mina since 1980 umgodi uyi-1 kithi. Since 1980 asila manzi. Uyazi ukuthi insimbi eziphansi ziyi-32 esizidonsa ngezandla plus ungowedipha vele yona iline ayila mgodi. Silobunzima obukhulu, imizi khona belayinini iyi-35.
Umnumzana Obadiah Slamlela yisakhamuzi ku-Ward 17 uthi inhlanganiso lezi ziyaphathisa kodwa ezinye indawo lapho okugejwa imigodi yamanzi kutholakala kungela manzi, kuthi kwezinye indawo kube leziduli phansi okwenza kube nzima ukuqhuba lomsebenzi. Ithemba labo uthi lisekuthini inhlanganiso lezi zingadeli ukubasiza ngoba bengasala bengasibantu balutho.
Inkomo singabafuyi benkomo, amadamu malutshwana, amadamu amaningi siyagqibeleka ngenxa yezulu elinganiki ngokufaneleyo. Mangathi sesithembela yona imigodi manxa kubhoba, nxa siyathola abantu abagebha imigodi sibutholaka ukuthi akula manzi kuyadanisa kakhulu izakhamizi konke lezifuyo.
Abezempilakahle bathi phezu kokusilela kwezambuzi, eziningi zalezo ezikhona azakhwanga ngendlela abayikhuthazayo ngoba zingaphathisi ekuvikeleni imikhuhlane. Isisekelo sombuso ku-Section 77 sithi zonke izizalwane zilelungelo lokuthola amanzi ahlanzekileyo kungakhathalekile ukuthi zihlala kuphi umango. Kulenhlelo ezijiyeneyo elizweni zokwakha izambuzi kanye lezibhorane ezigoqela iDabane Trust eGwanda North le-Red Cross Society of Zimbabwe eMaswingo. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Spanda.
Kwezemidlalo, iqembu le-Highlanders linqotshwe nge-2-0 yi-Chicken Inn emdlalweni obukhona ngempela viki. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu le-Highlanders lale lilokhu liphezu kwengalane yemiklomelo, lile miklomelo ngama-20 lesithupha loba nje linqotshwe nge-2-0 iqembu le-Chicken Inn ngesonto. Limpumela ichi iqembu le-Highlanders lilingene ngemiklomelo leqembu le-FC Platinum lona elinqobe le-Mutare City Rovers nge-2-1 ngesonto. Iqembu le-FC Platinum leqembu le-Chicken Inn kumele adlale umdlalo owadluliselwa phambili ngesikhathi iqembu lesizwe liphatheke kumidlalo yeCOSAFA. Lo mdlalo ukhona ngolwesithathu njalo uzayenza elingane lamanye amaqembu asedlale imidlalo elithumilambili. Ekhuluma ngemva komdlalo wangesonto emagumeni, ukapteni weqembu leBhoso uFelix Chindungwe uthe ukudliwa kuvele kuyingxenye yomdlalo wenguqu njalo kuzamele belungisise emidlalweni yezayo. Kundawo yesithathu kuleqembu leCape United elile miklomelo engama-25 njalo elibe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele wange. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanjini.
Siyabonga, olivalelisayo, mntungameli inkomo.